ku VOA Ndebele.
Welamukela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula kuwona lo msakazo. Sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village bochief Sikhobokhobo eNkayi. Yena okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Yeyi, kunzima lapha eNkayi zakithi. Sikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esilayo impahla zifone ezitolo kodwa akula mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla ifone ezitolo. Njalo silenhlelo ezigcobisayo thina lapha engiwadini yami sihlelisa i-WSD. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalutshwane. Abamungu basale kanjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo lokudla esikutholayo kulikhana kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazikuza kanjani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala kuyalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla ngobani abakhethayo
izibele kwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili ngoba abantu labana bafika balikuthelele bathi lingaliqambane ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu nizame ngokulambelana kwenu iqambe labo bebuza ukuthi lisinze yini ukuthi kani uyalamba okudlula abanye akukho engingene kunayo elamba yesiku nayo. So abantu babe beqambana bangaze baqambana abantu sebethatha bayithi bengaqamba abantu abangu-50 athatha abangu-25 athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela e-fay kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayasala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezizizi naba babuye last year ngo-2018 ngo-December bathi bazanika abantu imali for 4 months iningithi December, January, February, March azizange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December langojanuwari elamashi imali yabuya ngo-June ngathemba ukuthi lithi lazabisa elofebruwari labuya ngo-June ngathemba ukuthi lazabisa ekamashi ayizange yabuya. Kwaze kwafika uDisemba 2019 bathe sebebuya ngoDisemba 2019 bafika bathi sebenokudla imali kayisei. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebezele bedenefitha laphana kuhlela amadola isendelana amasawu ithi lami umuntu oke wafela idola akusamelanga zize inede. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengafela. Sikhangelele ukuthi ongazange afela idola sekumele afela ukuthi yiyo indlela elikhulu okuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engisabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyi-8 months ngo-December kutholakale amabele ne-cooking oil ne-bean. 10 months January katholakala i-rice ne-cooking oil ne-bean. Sikhangelele ukuthi this month sithole futhi i-rice ngoba basuka bethenjalo bathi amabele asehle. Bathe belitshele ukuthi sizasebenzela amakwenyanga ezingaka kathesi bathe bazafika seDisemba, January and February.
Okuvela kuhulumende-ke?
Hhayi, thina lapha kakikho esikubonayo okuvela kuhulumende. asiboni lutho yitho elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development there is no development, akuna lutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka uko-Chief Sikhobokhobo eNkayi. Njalo ekubandla le-MDCT lona elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa noCouncillor Sikhululekile Moyo wakwa-Ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandla le-MDC. UCouncillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambalwa usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngike ngavakashela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization Sweden esebenza lelive leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yoku-exchange ama-programs ukuthi la labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ithe safunda kubo ngoba ilizwe leliyane besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sahamba mhlaka 13 September, saphendula 27 November. Sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iKalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransporta abantu layo iy'mota zabo nokuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa ibenzele ukuthi ifuel abalama-challenges of ifuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe? Kumbe zikhona ezinye iy'nhlelo ezifana la
eZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane lomguza, abambane legwanda le-Plumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egaya i-biogas, siyenza i-plant yona leyo, sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube i-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye insuku zethu izibi sezithelile azikho, kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi i-plant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oyili, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi buyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke, ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangele eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukukhona khona singaphangi kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana, akutho ukuthi lokungaphi ungaphi ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, sibone ukuthi i-Mauritius besiyi-invite kwi-legest adivela khona, sibonise ukuthi bona seba-richa sebe-above 50% if in a representation in their local government. Sokuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kuhle ukuthi 15 yonale bahle basizisa masiz for women kumele kube le women labo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi lenani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasinceda.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo ka-Ward 17 ngoBulawayo ePhumula le Hyde Park. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga litshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesiNdebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Ye ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu mhlawumbe nangithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobho lenotha koBulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikalangeni. Kulabantu abafana nabantu besiVenda. Kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobho lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangene especially kuthiwa abantu besikhalangene i-minority angakakuvumela kathesi ngoba nxa sibuyela emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangene yibo abaningi kwedlula, kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyela endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo-Chivundule, amabala afana labo-Madabane, amabala afana labo-Hamuye Nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amabizo aqondiswe kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo khonaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo ubona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khonaphana babe bekhona abantu besinambia babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esiNdebele ubona ngani kungabe kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho yukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yibo kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana oseplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthi Chivundule Road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChivundule ahamba ngayo esuka koBulawayo eseplumtree. So kuqakathekile ukuthi izenzane indlela zitshintshe kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube kukona yonki ndo kwa hivu uti kukona kwa luinisha lulu losa pati kwa luinisha lulunye pata matoropo wana le plum to town e plum to town ufala tuve 100 kezenti ikalanga kuhoka uwe iskalanga kupele plum to town mwava e plum to town ni inkaba noma ngitin stiki ase skalanyi kwa mula wae njoma nsiti kule ndao sana labo kami okami la wana ukami la wana kwa hivu ndao ya bantu wase skalanyi ele kunga kase kwele lukla wae so into eva uti zonke zito senzana mwakuche nzeru uti imu la wana ya peshwa ngabantu wase skalanyi so asukubwone uti ukakatikile lukano uti akwenziwe kube kona kube loko
hai igezu wakala iskati usasunga savu misea bo ngamnumza
nye bo ngakuru babukazi
Loge ngumnumzana Difa wajabi bango odabuka ePlumtree ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla nguhulumende kanye nenhlanganiso yeWorld Food Programme WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe indlala Unkosikazi Mthethephi Mkandla oyisakhamuzi semawana eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayaholi abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvula asikwazi vele hawu kwakuqedakali akukhanya into ziyadura kakhulu zila indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi so ngokuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapho
amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda kodwa benelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
ade ngabe into zinzima zinzima straightini so lapho elibona khona lingasithumela anything sokuthisidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuje iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
indlela esibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula nto ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikweze sikuthini indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima nkobe lime kathe singezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala yilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadinga ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
simo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye umali yasawungakwazi ukubona 10 kg yafika ku 110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbezi ngabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o 10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi 10 kg 100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi sungcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama i-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhele engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
Inhlanganiso yeWorld Food Programme ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisishiyagalombili badinga uncedo lokudla ngimele umsakazo yeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
liyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
lingalitshona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande
Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo, iNational Youth Development Trust. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isile sikhathi esinganani njalo kuyini esele kufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003, sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho esikuthi ngama-youth structures, nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo, sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo, abangabesifazana labangabafana, esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona, besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona, ama-communities abo. Behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings, besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho inhlanganiso yethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council yona owayo, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye esingathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo, labo esithi ngama-leadership trainings. Labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke, bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imbono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala koBulawayo, emhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo, abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ozabaphendula ebatshenge ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawo ama youth aku ZANU-PF, silawo ama youth aku NDCT, silawo ama youth aku NDC Alliance. Silawo ama youth avela kwinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebesilwa, ngoba wonke umuntu kulomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kwinhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, lela.
Kwamanje ke silaleleke umculo weBlack Mambazo othi Ungikhumbule.
Ungikhumbule, ungikhumbule wenkosi, ungikhumbule mina wena wenkosi, ungikhumbule
ngiyeba
ungikhumbule Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami lapho ngiwelulwa
vilaba
lukuzula kalalo lapho izingozi zalo zisongu
Ngikhumbula mina wena
Nkosi
ngikhumbula
ngikhumbula Nkosi
Nkosi yami
ngikhumbula Nkosi
Nkosi yami
ngikhumbula Nkosi yami lapho izono
sono sa Baba,
Jesus, wena Baba,
wena
Mkhulu, umsawa,
ungikhumbule mina, wena
Nkosi,
Nkosi yami,
ungikhumbule Nkosi,
ungikhumbule Baba,
ungikhumbule Nkosi,
Nkosi yami,
ungikhumbule Nkosi yami. Lapho imihlaya ingipha emhlabeni
Baba
manje kubone
Nkosi yami
ngikukhumbule kuwe
ngikhumbula mina
ngikhumbula Nkosi
ngikhumbula
ngikhumbula Nkosi
Nkosi yami
Ungikhumbule Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami
Kumbula mina
kumbula
Nkosi
Nkosi
yami
ungikhumbule Nkosi
ungikhumbule Baba
kumbule Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami lapho imihlaya
imihlaya
ingipha emhlabeni
Baba
manje kubone Nkosi
Nkosi yami
ngikukhumbule kuwe
ngikhumbula mina
ngikhumbula Nkosi
ngikhumbula
ngikhumbula Nkosi
Nkosi yami
ngikhumbula Nkosi
Nkosi yami
ngikhumbula Nkosi yami
umculo weBlack Mambazo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengesukunye olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.